Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wechukela ohlasela abantwana abancane imvama. Lowo ubangelwa yikusweleka kwe-insulin emzimbeni, kodwa yahlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela. Ukuthambisa kaningi, natha amanzi kaningi, cikizeka umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela koBulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi, sihle vele siqalise nge-injection. Okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngovele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni ukusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuhamba siphangisa ukukhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba i-injection every day impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So babedinga i-support psychologically ezikolo langkhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafuthu kakhulu, kamelange lambe kakhulu, kamelange suthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi-$15 since ama injection athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.